Lamhlanje kudaba lwezenotho ukusilela kwemali emabhanga kuqhubekela phambili ingcwethi zisithi uZulu labo somabhizimusi sebelahle ithemba lamabhanga okwenza bachwatheke imali phansi kwemiqhamelo hatshi emabhanga. UZulu selala phandle kwamabhanga emelele ukuthi lapho evulwa ahle enelise ukuthola imali. Kodwa abanye ngabathi balayinela insuku ezimbalwa phandle kwamabhanga kodwa lalapho bethola imali bephiwe ingeyamatshe. Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi imali igcwele ebantwini kakhulu kobosiphatheleni.
Abantu ababese South labana abathengisa amarand abafuna ama-bond note baningi kakhulu. Uzawuthola ukuthi vele wona amanothi ngoba abantu abathengisa izimali labana abasesiphatheleni abase-roadport abama-borders balezimali eziningi kakhulu. Yikho lapho kuphelela khona imali yakhona. Imali yakhona vele siyagijwa yonke e-bank. Sokuchesa ngekhanda ukuthi bezaprinta yini ama-bond note.
Usomabhizimusi ohlala evakatshela kwele South Africa umnumzana Angliston Sibanda uthi sekunzima kakhulu ukuthola imali lanxa umuntu efuna ukwenza ibhizimusi.
Ekhaya ibuhlungu, ayikho vele imali, kayikho totali lama-bond note lawa abawafakayo, awasizi lutho, kawancedi lutho. Abantu bayahlupheka, really suffering, even if usenza i-business akunamuntu ole mali oza ukuthi abhadale. Ukudla kuyabe kukhona ama-shop abantu bekukhangele kodwa ungalayo imali yokuthi uthenge.
Omunye njalo osomabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga uthi udubo lokusilela kwemali lwengezelelwe yimiholo ye-bonus ephiwa izisebenzi zikahulumende.
Esekunanzelela ngisuka khona ebhenki nje manje emabhenki lawo asesiyalayina i-reserve bank layo isilohlupho lokuthi abasarelease imali. Imali abayirelease-ayo isuka ibe mfitshane ibe nlutshwane kakhulu kuye kuthi abantu babemile emalayinini kungela muntu obasevayo belethemba ukuthi engxenye imali isizabuya kufana nalesiyana isikhathi siyalayini elifiweni. Pho le mabhenki sokunjalo ukuthi nxa umanager umbona elokhu ehlezi esitulweni yazi ukuthi imali mzwanokho kayibuyi kodwa ungambone ngekho emofisini yakhe lanxa usumbona sebuya sikwazi ukuthi akutsho ukuthi engxenye seyitolile. Ngithe ngingena ngixoxa labasebhenki ngababuza ukuthi ndiwana kunje nalokhu elisabhenka kathi lizothola yiphi imali. Bathi hayi baba Mhlanga, uhluphe silalo labo abasiqhathileyo labo sebebona ukuthi imali kayisatholakali sebesithi sizaliholisela ebhenki. Bekwazi ukuthi bangahambisa imali ebhenki umuntu kuzamthwalisa nzima ukuthi athathe imali yakhe.
Ukusilela kwemali emabhanga sokugoqela le mali yohlobo lwama-bond notes eyayicatshangelwa ukuthi izaphathisa kulolu dubo. Lokhu sekubangele lokuthi isisindo sama-bond notes sicine lawo alingane le-dollar leMelika lona kade selithengwa ngemali enenganyana kule bond. Omunye wokumsebenzi wokuthengisa imali owazakala ngokuthi ngusiphatheleni ongafunanga ukuqanjwa ngegama ulandisa ngabadibana lakho.
I-bond ye-dollar 1-1. Hayi thina siyakulinganisa i-bond ye-dollar 1-1. Hayi thina siyahamba mishani.
Kambe kusiyaphela lumnyaka kuzabe sokuminjani emabhanga eZimbabwe? Ke sizwe imbono kamnumzana Ngwenya.
Kodwa siyazi ukuthi bele bazakhanya sebedinda ngoba imali yakhona ingekho iyabidingakala. Ngibona mina vele uhulumende uzakhanya sedinda imali kuyenzela ukuthi akwanise ukunikeza abantu laba ade sithi zabanikeza ama-bonus module. Angiboni kulenye indlela.